abantu abafika phose inkulungwane bebethe gwaqa amphitheatre kobulawayo abagoqela abalingisi abaculi iziphathamandla zikahulumende lezakhamizi zijikelele zakobulawayo bezofanelisa iqhawe lezemidlalo namasiko continue loving mhlanga Ustil Loving Mhlanga wazala ngegama lokuthi Stix ngumfowabo kamuyi uKhonti yena ke uthi balahlekelwe kwamagama njengemuli
isikhala sakhe futhi imfowethu sikhulu kakhulu kuzima vele ukuthi ubani ongangena esihlangwini zakhe ngoba njengoba bengikhuluma laphana ukuthi waba i-first born indodana endala ku-family yethu la ku-clan yethu He was groomed ukuthi abe yilokho ayikho khona. Imakhosi khathesi ikhangelelwe mhlawumbe ukuthi ibanjwe next generation.
Uhulumende weZimbabwe unikeze imuli yakumhlanga ngendleko zomngcwabo i-state assisted funeral. Umphathi Tambo Muzwa kobulawayo unkosikazi Judy Ncube uchaza ngesizathu uhulumende wakhe ephathisile.
Ngomsebenzi wenziwe nguKhonte kubone kufanele ukuthi ihulumende incedise ukuthi umsebenzi kabhuti ibe buthakathaka kungasindi imuli yodwa ngoba akwenzileyo bekusenzelwa isizwe. Kakhulu ebantwini abatsha ndingakwazi ukuyeza kuphuma ama-ideas amatsha abeza kwenza ama-youth esondeni ikhala le muli yakwamhlanga le muli yakongwalo lebulawayo le lizwe lonke jikelele
umnumzana Thomas Dube ucula leqembu leblack follows uthi abaculi labalingisi hatshi abakobulawayo kuphela kodwa lasemhlabeni jikelele balahlekelwe kakhulu
ukuhamba kwaKhonti Mhlanga kuthiye inkalakatha yegephu ku-art industry njengoba ngitsho ngithi besilommeli ohamba esikhulumela kuhulumende osimelayo even the overseas kumadona agencies and everyone else ukuthi i-arts industry imele imenjani ishotani kumele ibe ngasiphi structure yikho lithola ukuthi wenza iMakhosi Theatre Productions lapha wahamba futhi wakwenza another cultural center eLupane okutshengisa ukuthi vele into le isegazini lakhe so ke siyakhala sithi thina akube khona omunye oza kuba njengokhonti ongahluma abe njengokhonti ukuze linto iqhubeke phambili legacy yakhe ingapheli ngokutshona kwakhe
Amazwi kaDube agcizelelwa ngomunye umculi weqembu leThandanani Women Ensemble uGogo Mathabalala.
Thandanani sisebenzela lo baba kakhulu, kakhulu 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 ngomnyaka sesingama 40 years. Kathe sesingama 70 years kwani. Silokhe sikade silokhe silaye ubaba esithatha sihamba sisihamba izindawo ngezindawo esihambisa konke eZambia ngama festival. Sihamba hayi ubaba bakithi, hayi silahlekelwe, silahlekelwe. Siyabonga lala ngokuthula baba sizobonana
umqondisi weqembu lodumo labagidayo eleyaza unkululeko Dube uchaze uKhonti njengomuntu oyiseleliza ukungena kuhlangothi zonke zempilo okugoqela zamasiko lezamalungelo oluntu
uKhonti ube yonke into esiyithandayo ngoba ube ngumuntu wabantu uKhonti bengena kupolitiki uKhonti bengena kwezimidlalo uKhonti bengena nje entweni zonke ezihlupha umphakathi wakithi njengabantu kakhulu abantu basemathebelelenzi silahlekelweke kakhulu sasekelwe ngumkhokheli sasekelwe ngubaba kodwa ke ngithi mina ube isitsha esihle esidlele kizo yebo yebabathi bona isitsha esihle sidlele kodwa kuphothi sonke sidlile okuqakathekile ukuthi imfundo yethu le mfundiso asiyele yona sibone ukuthi siqhubekisela phambili
bebekhona abamabandla ezombusazwe kulinkonzo omunye wabo umongameli weRepublican Party eZimbabwe umnumzana Kwanele Hlabangana
Silahlekelwe kakhulu thina njengesizwe seZimbabwe uKhonti ube ngubaba obethanda ilizwe lakhe leZimbabwe ethanda ukuthuthukisa kakhulu intsha kwezoku-actor kumbe ngathi ezomculo eze-art silahlekelwe ngumuntu obethanda abantu ubengazicabangeli yena ubekhumbulela wonke umuntu konke abekwenza ubekhumbulela ukuncedisa omunye umuntu kungakho siyakhuthaza amanye ama-artist ukuthi alandele indlela ebithulwa nguKhonti
uKhonti obhubhesele minyaka engamathuma esithubhala ne-64 uGM kakhe ongumlingiso lodumo uThembi Ngwabi abantwana bayisithupha 6 labazukulu abathile kuze bekwemzini wakhe eLupane ngomgqibelo imela e-studio 7 ikobulawa igama ngu-Ezra Jesus Bando